isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza bese Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto ziku 23 Mpandula 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangana lezizalwane zeZimbabwe edolobheni leNew York, ngapha ezinye ziqoqa ukutshengisela.
I think uya kunanzelela ukuqakatheka kwamaZimbabweans xa kusikhangela ezomnotho lezi, ngoba ama-researchers azakutola ukuthi amaZimbabweans angaphandle kwelizwe ale mali lama-assets angafika 100 billion.
Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zikhala ngokwabelwa amanzi osekuqalile njalo.
Indawo eziningi angathela amanzi ngoba sihloko sathola ama-updates akhona. So abantu abasakwazi ukuthi i-councilor isachaza ukuthi uhlupho yiyo futhi ukuthi akusela amanzi emadamu, akucaci. Uhlupho yokuthi iVESA awucaci.
Kuhlelo lwabasakhulayo lamhlanje sixoxa ngodaba lwesihudo se-cholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje sikhuluma nje ukhangelelwe ukuhlangana lezizalwane zeZimbabwe edolobheni leNew York phambilini komhlangano weUnited Nations General Assembly. Kodwa zikhona ezinye izizalwane zeZimbabwe ezithi zizatshengisela zisola indlela Mnangagwa akhethwa ngayo, zisithi waqilibezela. Izolo izizalwane zeMelika ezinhlanganiso yeDecember 12 Movement zifole ezitaladeni zihlangabeza uMnangagwa zisithi ngumkhokheli woqotho. Ukuhlangana lezizalwane zeZimbabwe okwenziwa nguMnangagwa kwehlukene lokamnumzana Robert Mugabe owayengafuni ukubona izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Sixoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe womnumzana Zenzele Ndebele, saqala ukumbuza ukuthi ubona njani inyathelo elithethwe nguMnangagwa.
Mbona ngani uMnangagwa thank you uyazama ngendlela zonke ukuthi ekhulumisane nabantu beZimbabwe, ngoba I think uya kunanzelela ukuqakatheka kwamaZimbabweans xa kusikhangela ezomnotho lezi, ngoba ama-researchers azakutola ukuthi amaZimbabweans angaphandle kwelizwe ale mali lama-assets angafika 100 billion and abantu bona labo bangaqalisa ukuyi-investa eZimbabwe, iZimbabwe ingatshintsha ngesiphange ngaphange ingazange yaboleka imali zakwamanye amazwe. Okunye futhi esimele sikunanzelele ukuthi owakathe sokuhlupha iZimbabwe i-foreign currency, ama-companies azama ukusebenza eZimbabwe ahlutshwa i-foreign currency yefiweli yokuthenga imitshina yokusebenzisa. Kodwa kungaba nabantu beZimbabwe abaphandle kwelizwe abangayi-investa eZimbabwe, that means i-issue ye-foreign currency ayisoze zibe khona ngoba bayabesebenzisa imali yabengaphandle kwelizwe. So mbona ngani kuqakathekile ke yikho layo uMnangagwa ekubona ukuqakatheka kwamaZimbabweans angaphandle kwelizwe ukuthi ezame ukubatshengisa amathuba akhona elizweni leZimbabwe ukuthi abantu beZimbabwe benze i-business mhlawumbe angayivusa iZimbabwe engabolekanga imali eziningi emabhanga kumabhanga amakhulu abolekisa imali.
Kodwa siyabona ukubana uhulumende kamongameli Mnangagwa kawuvumeli abantu abahlala phandle kwelizwe ukuthi bavote, kodwa nangu siyambona nguye osebaxoxise xoxa labo. Ungathini wena khona?
Ngiyethemba ngezinye izinto abantu abazahamba kumithing le abazamtshengisa zona zenezo ukuthi khona nxa kuwukuthi ufuna imali yabo kuzamele bavumele ukuthi bevote, ngoba akula ngenye indlela ukuthi umuntu angafaki elizweni imali yakhe kodwa engenelisi ukuthi evote. Bazokunye kulemithethethethe nje eminingi ekhona eZimbabwe ngoba enza ukwenza ibhizimusi eZimbabwe kungabi lula. So ngiyethemba abantu bazamtshengisa khonoko lako ukuthi hhayi awukabi lomnyaka ubusa. So mhlawumbe kulento kumele uzitshintshe i-attitude yakho, imithetho yakho imele itshengisele ukuthi lingabantu abafuna imali, lingabantu abafuna abantu abaphandle kwelizwe bebuye bezoyi-investa njalo elizweni lakithi.
Alo-ke kumnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Direct from Washington, the voice of America. izakhamizi zedolobho lakobulawayo zithi zidaniswa luhlelo lokwaba amanzi osoluqalile njalo. Umanisipala wethule umbiko othi kuzakubala ukuvalwa kwempompi zamanzi kathathu ngeviki okudanise lezi zakhamizi, kutsho isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi kungxoxo esiyenze laye ecingweni, athi yona ikuthi izizathu zokuhaba amanzi azicacanga.
Indaba yamanzi singakuthi izakhamizi zakobulawo zingathi sezikhathazekile ngomumo. Uzakhumbula ukuthi inyanga phose ezithile zedlulayo, i-council yayithe kulama cables ezisatshontshiweyo manje sokulo hlupho lwangalenyama endlovu ukuthi amanzi aphontshwe abuye ngapha kobulawayo kuma-reservoirs emagwegwe. Kodwa-ke basebe-indicate ukuthi engxenye in the next 3 weeks ngenothi yayikhutshiwe kuzabe sokuright. Abantu bebenanto engxenye sokuright, but khathesi sikhuluma kanje, khathesi bakhiphe i-timetable etshengisa ukuthi amanzi aphuma azashoda esikhathi, but ungananze i-timetable yakhona ayilandelwa. Sikhuluma kanje namntu kule ndawo kungani ngazi la manzi asisela manzi. Ngagandlanje abomganini abanye ndiyatalka about elobhengula, abanye entumbane, indawo ezilinga asela manzi ngoba sihlobo sathola ama-updates akhona. So-ke abantu abasakwazi ukuthi i-councilor isachaci ukuthi uhlupho yiyo futhi ukuthi akusela manzi emajamu akucaci, uhlupho yokuthi izesa akucaci, uhlupho kumbe vele yikuthi kule technical fault khona ekhansilini akucaci, imizi sibili seziphatheka kubuthi kanti yini i-councilor asaphumegceni icaci ukuthi uhlupho olunga lakhona ukuthi i-timetable yabayikhuphayo abayilandeli. So abantu abasebesehle kuplana. So abantu sebekhathazekile kakhulu.
Manje ngesikhathi lesi kulo mkhuhlane we-cholera, akwesatshelwa na ukuthi kungagcina kusiba lokunye okubi ngenxa yokusilela kwamanzi?
Yikho sibuloku hlupha kamizi ngoba i-council layo iyabhodi ikhuluma nge-cholera, ibikela abantu ukuthi baziphathe njani. Ithi abantu bageze izandla, ishiswe abantu nqabe lamafruta bageze, bageze ama-running water, but i-council futhi efana nayo ikhuluma nge-running water, amanzi akhona asabi khona. Uyabona abantu kungasuke bahlukuluza ukuthi pho lapha sokuba le ngozi yokuthi abantu bazagula imikhuhlane engaqhethakaliyo, and kuza kuba nzima kathesi futhi lokuthi i-council i-control abantu bacebise njani ngoba abantu balokufuthelana. So ingxenye esingakuthiwe ukuthi i-council ibeka abantu egcekeni ithuthi, kanti uhlupho olungayo abantu babekwazi ukwenzela into leyo ngoba i-council i-council njalo lezakhamizi phakathi. Abantu ama-councillors le-council lezakhamizi fanele kungethiwani. Xa kulo hlupho abaphuma egcekeni batshela abantu iqiniso ukuzani babone ukuthi i-council bayincedisa njani. Kodwa khathesi abantu sibulawo sakwazi bahambe ngabayekela ngoba la i-council ayicaci kanti uhlupho sibuloluyilo lunga. So ngivumela la ukuthi lapha sokule ngozi yokuthi kungaba le mikhuhlane eqhamukayo ngoba la manzi aphonke ukuhamba, abantu abebengakhalanga ukuthi azahamba babengela manzi ezigubhini, abantu abezathizwa baye kuma-bowls and ama-bowls njengoba besithe ngamanzi angavalanga asetshenziswa nathi. Umuntu nxa ebonge ukuhanjelwa ngamanzi kumjuma ingagcina abanye benathi amazanalana besesihlaselwa izifo eziningi ezithiyeneyo.
Aloke ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngoLwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngokhasi lethu ele-VOA-Debele.
Kulabanye asebesole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuqhelisa inani labaphathi ntambo bakhe, yena wayethembise ukulinciphisa lize lingalingani lelikamnumzana Robert Mugabe. Ngolwesithathu olweviki ephelileyo umongameli Mnangagwa ukhethe umnumzana Owen Ncube ukuthi abe ngumphathi ntambo ogatsha lwezomvikela i-state security. Ugatsha lolu lukhangelane lokusebenza kwabacuphi ama-CIO. Uncube ulembali engathakazelelwanga abaningi ngoba esitheswa amacala obudlwangudlwangu. Ekuqaleni umongameli Mnangagwa ubekhethe abaphathintambo bakahulumende abangamachumi amabili. Kodwa kathesi sebengamachumi amabili lambili ngemva kokukhethwa kukaNcube. Ngasikhathi sinye uMnangagwa ususe usikomiti kamsitheli uMnumzana Thobayi waMudede wathathiswa ipentsheni kuthi usibalukhulu abafana loMnumzana George Jaramba baphiwa ezinye izikhundla. Ukuhlaziya loludaba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Phakathi kobuyango obungaka akufanelanga ukuthi iCabinet ibe nkulu, abaphathi intabo bevele sebebanengi ngabe ngu-20 bebefanele baphungulwe babe lokhu besiya phansi. Nga ngabe lokhu engezelele siya phambili akusonto enhle leyo, kungathi sokudingwa abangane abafana phana omunye lathi lami ngisele eceleni asondezwe. Ubefanele aqale abale isisekelo sombuso asikhangele ukuthi sitshone, aqale ngalabo abaphathi intambo ababhaliweyo isisekelo sombuso ukuthi kumele babe khona abesengezelela abathi. Ngikhuluma manje ungasengela lokho esingathi ngumuca kumbi section 225 we constitution eZimbabwe uthi wona phecelezi the president must appoint a minister to be responsible for a national intelligence service. Lokho kuyisidingo sesisekelo sombuso ukuthi afake uminister okhangele abachuphi, kodwa lokho befanele ukuthi akwenze kungangezelele, kumele aphungule abantu baningi kakhulu.
UNcube ngumuntu osolwa ngabantu abanengi bathi ube setshenziswa kakhulu ngumnangagwa eMidlands ekuphathekeni kundaba zodlakela. Ngalokho bathi kalungelanga ukuba ngumphathintambo kahulumende. Ungathini ngalokho?
Ye, khona vele umuntu ovotelwa obekwa ukuba ngumphathintambo welizwe kumele abe ngumuntu oziphethe ngendlela efaneleyo, owenza abantu basuthiseke ngaye, abaku-opposition ababusayo labo bonke abantu. Kumele sibeke abantu abangalimazi bantu abenza ilizwe lihlonishwe. Ngakho-ke nxa ngabe kuliqiniso ukuthi kaziphathanga ngendlela efaneleyo kuyabe kuyinto engalunganga. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi umuntu oqakathekileyo ngu-president, nxa ngabe yena ele-order ilizwe liyahamba kahle, nxa ngabe ngumuntu ongakwazi ukuziphatha ilizwe kalihambi kahle. Okukhumbikhona lokho ukuthi abantu kakungena abantu abaqondileyo ezikhundleni lezi. Kodwa phezu kwakho konke njengoba ngishilo, upresident nguye umuntu anabe ngumuntu ohlelekileyo.
Phakathi kwezigaba zonke zelizwe iHarare yiyo yodwa engakakhethelwa umphathintambo. Ungathini ngalokhu nxa sikhangela ukubana idolobho leli liphatheke kabi ngomkhuhlane wekholera?
Kube yikwesinga kakhulu kukapresident ukuthi angaphangisi ukuthi afake umuntu ozasebenzisana lo minister we-local government nalowe-health elwezimali ukuthi kulwiswe umkhuhlane isifo sehudo lesikholera. Kumele ukuthi izinto ezinjalo zithathwe ngendlela ephangisayo ngoba kufa abantu, kuvalwe izikolo, kuma impilo elizweni. Kumele-ke abantu abanjengabona labo baphangise ukufakwa ezikhundleni, hhayi ukuthi kubhodwe. Angithi kathesi sikhuluma kufakwe uminister omusha ubaba uNcube okhangele abacuphi izinsoli zelizwe, bekufanele ukuthi ngaleso sikhathi akubone ukuthi ophethe eHarare ukhona. Kodwa uminister okhangele iprovinsi kaqakathekanga kangako endaweni yedevolution, bekufanele ukuthi kudivolve ipower kufakwe laba bantu ngendlela isisekelo sombuso esibe ngakhona kathesi. Abe-MDC abayibo abawina kuleyo ndawo yibo bekufanele ukuthi bebaphethe iHarare, yibo kufanele ukuthi babe yibo abalwa lesifo sohudo leso. Kuyadinga omunye kuzani ukuthi abuya azokwenza into angayikhwethelwanga akuqondanga. Kumele kuhlonishisekelo sombuso, iHarare yavotela i-MDC. Umuntu ofanele aphathe iHarare ngumuntu we-MDC, obulawayo ngumuntu we-MDC, eMathebeleni North ngumuntu we-MDC, kwezinye indawo ngabezanu PF. Yikho lokho kwakhishwa lukhetho.
Alo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube ocubungula ezombusazo ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zika Mike Hobe.
Yi kudibana kuhlelo labasakhulayo ngimumayigobe lamhla kuhlelo sithinta indaba yomkhuhlane okhanya ngani usehluphe umphakathini kweZimbabwe ikakhulukazi eHarare kodwa ikhanya ngani la isifikile ngobulawayo umkhuhlane wekholera wona usethethe impilo zabantu abedlula amathumi amathathu eZimbabwe lamhla sixoxa lomnumzana Steven Sibanda yena ongisakhulayo olwela amalungelo abontanga mayelana ngodaba lolu Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana unjani
Ngiyaphila mhlobo salibona nibalaleli beZimbabwe
So Sibanda masungule lohlelo awungitshela ukuthi isimo sinjani lapho khona bakhona yini abantu abasebethintwe ngalomkhuhlane njalo labo abangathintwi ngalomkhuhlane bayenzani ukuze bavikele ukuthintwa
iningi engathi umkhuhlane wekholera ngathi eHarare bona baba bazivikela ngokugeza nge-sunlight ngokusebenzisa amaphilisi abakho ezibhedlela njalo ngokuhlala behlanzekile njalo silusizi ngalaba asebesithile ngenxa yomkhuhlane wekholera njalo iningi langikhona abantu ababanjwe umkhuhlane wekholera batholakala ebudiriro laseglenview emalokishi amabili nalawo alabantu ababanjwe umkhuhlane wekholera
Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isikhishe umlayezelo isithi babona ngani izikolo zimele zivalwe ngenxa yesimo salomkhuhlane ikakhulukazi izikolo ezisemaphandleni ngenxa yokuthi eningi lezikolo ezisemaphandleni zibhekane lodubo lokuswelakala kwamanzi njengomuntu olwela amalungelo abontanga uthini ngalokho
ukuvalwa kwezikolo singathi into enhle ekuvikeleni lomkhuhlane ungasibhedele kwabanye abantwana bezikolo njalo singakhanya kwelinicele siyasesivayoleta singathi ama-rights abantwana ukuthi bafunde singakhanya izikolo ziphangisile ukuvalwa sisenzela ama-harmonized elections esiwayenze mhlaka 30 July njalo singathi izikolo kazivalwe manje abantwana bayasefunzayo ngasela sikhathi eside sokuthi bafunde nxa sikhangelani nalaba abazabhala umhloliso oform 4 grade 7 labo form 6 bayathi be-affekthwe kakhulu ngumbono omuhle nxa besithi izikolo kazivalwe ngoba impilo iqakathekile obana ivikelwe njalo singathi babenzela ukubana abanye abantwana bengaze babanjwa ngumkhuhlane njalo umkhuhlane ungasibhedi kakhulu elizweni laseZimbabwe
angiyakuzwa enye into yile ndaba yokukhishwa kwabantu abathengisa izitaladini okwenziwa ngamapholisa ngaphambilini esinqumo esithethwe nguhulumende bethithi laba abathengisayo banabanye abayimbangela yokusabaleni komkhuhlane wekholera uyavumelana na nalesi sinqumo esithethwe nguhulumende
hayi singathi it's a political play enziwa nguhulumende yaseZimbabwe singakhana amavenda asukele kudala ethengisa ikholera le iningekho na kana 2016 nawazende bethengisa 2016 2017 ikholera esikuye namhlanje after my election ngenye ngombono wami mina singathi it's a man-made thing ikholera le esila eZimbabwe la singakhana 2008 yabakhona i-MDC imile lapha emadolobheni ikholera yabakhona namhlanje njalo i-MDC imile emadolobheni ikholera isikhona sesingangisasikeita ubona kulaba bantu abasibhedala ikholera as a way ukuthi ba-eliminate abantu abasemadolobheni indawo ingazange ibe khona ngesikhathi sokuna kwezulu indawo ingazange ibe khona emaphandleni singathi uvenda kakontribute emkhuhlaneni wasekholera ngabe uyakhontribute ngabe umkhuhlane wekholera wabakhona kudala uqalisa izendini
hayi siyakuzwa qiba uhlelo Sibanda utshela abalaleli ikakhulukazi abaphila emaphandleni ukuthi kumele bayenzeni ukuze bavikele ukuthintwa ngalo mkhuhlane
isazane engayinika abantu ngaseZimbabwe ikakhulu abasemaphandleni asihlaleni sihlanzekile sisebenzise amanzi ahlanzekileyo singanathi amanzi emachibini amanzi emadamini njalo singanathi amanzi emgodini lawo nxa sinathi emgodini asifakeni iphilisi kumbe sithekelele ezibhedlela eziseduzane sinikwe imithi yokuvikela lo mkhuhlane
hayi Sibanda ngiyabonga kakhulu ubhuti bekuhle uba la ukuhlela
ngiyabonga labalaleli beZimbabwe
kwanele kwalamhla mthwakazi omuhle limzwile umnumzana uSteven Sibanda yena ongisakhulayo olwela amalungelo abontanga eZimbabwe sixoxa ngalo mkhuhlane osethitha impilo zabantu abedlula amathumi amathathu eZimbabwe umkhuhlane wekholera bafethu please stay safe likhumbula ukuthi cleanliness is next to godliness olivalelisayo ngenjabulo esithi libe ngevikela ishukela igama lami nguMike Hove
siyabonga Mike Hove belilalele uhlelo lwezabatsha lelo mike. Lamhlanje njengoba kuyisonto nje asingeneni echaweni siguqe ngamadolo silonto ngamele inkomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana Nkomo, siyabingelela abalaleli, sithemba baphilile, bagcinakele emseni kundawana zonke abakizo. Siyambonga uJehova.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sithola umbhalo wethu encwadini yabaseRoma usahluko ngu8 umvesi ngu28. Lifundeka kanje: ngoba siyazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu ababizwe ngokwenhloso yakhe. Umpostoli Pauli uyaloba kuncwadi yabaseRoma into emqoka esithola kusahluko 8 ayile uPauli athi yena: ngoba siyazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Empilweni singahlangana lengxaki esinenge ezishiyeneyo, singadlula ekulingweni, singadlula ekufelweni, singadlula ekusweleni, singadlula ekugulelweni, singadlula kunkinga ezinenge ezishiyeneyo. Abantu sebekudelile, umshado sewudilika, ithemba lingasekho, sewugula uphakathi kobuhlungu, futhelwa umzimba usubuhlungu, kungasela nto evumayo kuwe. Kodwa ngithanda ukuthi ngunikeze ithemba, mntakababa ke ngikukhuthaze. Uthi umpostoli Paul, siyazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Sithola umfanekiso kaJobe lithi iBhayibheli wayeselahlekelwe izifuyo zonke, inkomo, izimvu, obabhemi, imbuzi, amakhamela, labantwana bakhe, kanti njalo waphinde walahlekelwa la yimpila kahle yakhe, health, eselelonda ekhanda kuze kuyefika ezinyaweni zakhe. UJobe abangani bakhe bemhlalele, bemphashile, bem-accusa, bethi: Jobe, wena umonele uNkulunkulu, vuma izono zakho. Unkosikazi wakhe la emlanda ethi: Jobe, kungcono uthuke uNkulunkulu wakho ufe kube kanye. Kodwa kusiyamthola uJobe ephakamisa iphimbo lakhe khuluma athi: yena ngiyamazi umhlengi wami uyaphila, lanxa impethu zingadla umzimba wami, kodwa ngiyazi umhlengi wami uyaphila. UJobe akavumanga ukumsola uNkulunkulu, akavumanga ukwahlulela uNkulunkulu, akavumanga ukugive up. Simthole eqinisela esebuhlungwini obunjalo. Ngicabanga mina ukuthi uJobe wayesazi ukuthi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Ungabe uyeshaywa, ungabe uphakathi kobuhlungu, ungabe uphakathi komlilo, yazi lokhu mntakababa ukuthi umlilo okiwo ujonge ukuwenza uvuthwe. Konke kusebenzela ebuhleni, konke okwenzakala empilweni zethu kufuze sikwazi ukuvuma, siphakamise izandla sithi: mayenziwe intando yakho. Simthola uJesu qobo lwakhe esensimini yaseGetsemane, abangani bakho Paulo, Peter noJames belele. Lithi iBhayibheli lencwadini kuloba kukaLuke lithi iBhayibheli esebuhlungwini wakhuleka kwaze isithukuthuku sakhe bazaba ngezegazi, kwaze kweza ingilosi imqinisa. Ekhuleka kanjalo uJesu lithi iBhayibheli wayekhuleka ethi: Baba, uba ngabe kusenza inkezo le kungabe iyadlula. Kodwa abesethi yena: kodwa kakungasenani, mayenziwe eyakho intando. Bathande kayo ntando ukuthi lanxa sidlule ebuhlungwini kasiqhubeke simthande uNkulunkulu, ngoba konke kusebenzele ebuhleni.
Akuyiphethe mfundisi.
ake standards babona amandla wonke ngithanda ukuthi ngaleli zwi babanyathandaza ukuthi ubuthintile wakhuthaza waduduza baba wamotivator ilo labantu bonke abalizwayo siyakhulekela abaphathi bohlelo ukuthi lababusi sibagcine ubakhuthaze ubaphakamise egameni lenkosi uJesu siyakhuleka amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi Angliston Isibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Hayi, siyabonga ntungamili. Ake sikhangele impumela yemidlalo yenguqu yenkezo yeChibuku Super Cup edlalwe lamhlanje kundawana zelizwe ezithiyeneyo. Highlanders 2, Yada 1, Capes United 0, Shabani Mine 0. I-Triangle inqobile 4-1 ngemva kwembekwa ama-penalty. Amaqembu alandelayo yiwo asezabhekana kunkezo yeChibuku Super Cup Quarter Finals. Chapungu, Capes United, Dynamos, Harare City, Rentals, Highlanders, Nikrut, Le Triangle United. Ilanga lemidlalo le lizaziswa ngokuya kwesikhathi.
Father, I'm truly thankful for the love that I list, the wisdom and the courage. Hello be the name, glory to the King for keeping my soul so safe. God has a plan for every human or animal living on the earth. One of life's great gifts God gave was a gift to create life. For me, never before, look who turned the lack of no woman that I miss if I need to slack on. It is your yam, don't you feel your yam, Mr. Zantan is of Taliwam. It is your yam, don't you feel your yam, Mr. Zantan is of Taliwam. Hey,
it's like a mature.
Think that I would last, always caught up in my dark past. Never had an understanding of what love means. Only got one from my mama, Jackie, daddy, and my family. Scars never look best for my candle up. Then my candle up in the UR and then Mr. Dark to the day. I'm around my palm together, head down every day like no way. Will I ever get cold up in the trees, smelling fires? Mostly I'm little, I'm fit, smelling fires. I need your guidance to this wildness.
Ikhokhele bawo ingoma kaJub Jub isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Isikhathi kasavume ukuthi siqhubeke sisonke, lingakhohlwa ke ukuthi silohlelo olunye ekuseni ngo 6:30. Igama nguChris Gandhi, lilani.